Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngolwesibili mhla ka 16 kumbimbitho 2021 ngontungameli nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubona kwama kuzange ngufake ulwazi oluningi ukuthi masi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la masi kadalela kumbede ezokuthethwani lapo. Selungiswa emazweni amaningi kule vaccine e-Russia, kule China, kule azaphikayo.
Amajekiseni ehlandla lesibili awukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 afike eHarare namuhla evela kwele China. Uhulumende esithi sokuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo.
Lesoku isikhathi singasebenzi ngapha amasalari lama-renta ozibhadala besekungekho sasihlinyeko, yiliqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenza.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi sokusiba lobubelo kwezamabhizimusi kulandela ukuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa ye-coronavirus. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awamelayo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 alungiswe yinkampani ye-Sinopharm agoqela athengwe nguhulumende kanye laphiwe iZimbabwe ngeleChina. Ekhuluma esegcikeni lendizamchina lomongameli Mnangagwa, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi phansi kwehlandla elilandelayo kuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma emkhosini wokwamukela amajekiseni lawa esilindweni sendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli uncome yobudlelwano obukhona phakathi kukahulumende wakwele China lowakhe.
Your Excellency, we are making steady progress in the fight against
yaphumelela kulempi njengelizwe yokulwisana nalo mkhuhlane kanye lakulolu hlelo lwethu lokuhlaba amajekiseni omuthi wokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Ummeli we-China eZimbabwe umnumzana Gao Xiaoshun utshele umbuthano munye ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana abe ngawokuqala ukutholiswa isipho sale mithi ivela elizweni lakhe.
So far, we have donated
sesanelise ukupha isipho sale mithi ye-COVID-19 kumazwe angu-69 adinga usizo lwesiphangiphangi, njalo uhulumende usale imithi kulamazwe ngendlela yokuphathisa kulabo abahlaba umkhosi beludinga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa upha umbono wakhe ngejekiseni leyi.
Ukubona kwami akuzange ngufake ulwazi oluningi ukuthi masi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la masi kadalela kumbede ezomthethwani lapo. selungise emazweni amaningi kule vaccine eRussia kule China kule angaphika kusho ukuthi akukuda vaccine esengathi yiyo kumele ngesikhiwo esikade standard elo hloko oluza ingena wonke umuntu zonke ndawo
okunye okwenza abantu bangalithembi leli jekiseni untunga kwa uthi kuba uZulu ebona abalutshwana abakuzikhundla zikahulumende abalokhe bengakahlatshwa
yena uhulumende mbene umngameli upresident Mnangagwa ma eqinisela ngevaccine yena uke wahlatshwa na bona iningi labo mbene abakukhabhinethi abalezikhundla uhulumende bahlatshiwe na leyo vaccine ngemunye umbuzo ohambelana ngodaba lwe vaccine.
Uhulumende uthi ulethemba lokuthi kuzahlatshwa abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kumbe abangaba yizigidi ezilichumi 10 million. Impahla eyamukelwe nguhulumende lamhla iza ngesikhathi umuthi owehlandla lakuqala ulokhe ungakasetshenziswa waphela lapho kusahlatshwa abakuhlangothi lwabasebenza lozulu kakhulu ama-frontline workers. Njalo besasekhona abalokhe besathikaza ukuhlatshwa lijekiseni leli. Kodwa umsekeli kamongameli enguye njalo umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga utshele umbuthano munye ukuba luqhuba kuhle uhlelo lokuhlaba abantu lelijekiseni. Njalo ilizwe selikhangelele ukungena kuhlandla lesibili lokuhlaba abasebenzisana lozulu abagoqela abakuhlangothi lwezemfundo abasebenza emithethwandaba inkokheli yabezinkonzo labanye. Umnangagwa uveze ukuba phakathi kwamajekiseni abuye lamhla agoqela isipho samanye azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 esivele kwabeChina lamanye athengwe nguhulumende wakhe kunkampani yeSinovac kanye lempahla esetshenziswa kwezempila kahle ethengwe kunkampani yeSinopharm. Le mithi yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 iza ngemva kwenyanga ilizwe litholiswe omunye ozinkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 200,000 weSinopharm wona ohlatshwa abasebenza lozulu kakhulu ama-frontline workers okubalisela odokotela abongi intatheli zindaba labanye. Kunje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 37,660 ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe jikelele kusukela ngenyanga edluleyo. Sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu asebebanjwe bele coronavirus kusukisela nyakenye leligciwane liqhamuka elizweni labulala bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye ekutshoneni kosuku lwangomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi umumo wamabhizimusi ukhanya usuncibilika ngemva kokuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. UMike Wove weStudio 7 uxoxe lomnumzana Blessing Piri owenkampani yeDon Materio Suits.
Yebo, siyakuthakazelela lokho. Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amasalari lama-renta ozibhadala besokungekho sustainable iliqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenza.
Njengoba uZulu usevunyelwe ukuhamba-hamba, ubona ngani lokhu kuzasiza na nxa sesikhangela indlela eliphatha ngayo ibhizinisi lenu?
Yes, lokhu kuyasiza. Sisho ngani? Nxa abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba, lathi sesenelisa ukuthi sizuze ama-clients kungela okubaphambanisayo nxa besihambela edolobheni.
Siyezwa osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezenotho bekhuthaza uhulumende ukuthi anikeze abamsebenzi etshiyeneyo imali yokuthuthukisa ama-stimulus packages ngenxa yokuthi kunzima ukuthi bazithuthukise ngemva kokubhekana ngendubo etshiyeneyo phansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubona njani lokho?
Ngiyavumelana lakho lokho. Uhulumende ulomlando wokuthuthukisa amabhizimusi ngoba at the end of the day siyacontributa ku-national GDP. Ayisithi sodwa njengeZimbabwe esiyabe siqala ngakho lokho. Sike sabona amanye amazwe enikeza osomabhizimusi ama-stimulus packages ukuze bethuthukise amabhizimusi abo ngemva kohlelo lwe-lockdown leli.
ezingcwethi zezempila kahle kanye lo hulumende bayakhuthaza uZulu ukuthi athathe Jackson elivikele iCovid-19 besithi kuzafika isikhathi lapho kuzabanzima ukuthi abantu bathole umsebenzi ukugada imichova lokunye okuchiyeneyo njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe njengosomabhizimusi osakhulayo ukubona njani lokho
sike sakuzwa lokho lo mongameli welizwe okwakuthinja layo kodwa iqiniso ukuthi ivaccine le kumele ibe voluntary njalo asikaboni uhulumende esenza ama-PR campaigns ukuthi abantu bebe lolwazi ngevaccine leyo.
Lo ngumnumzana Blessing Piri owenkampani yoDon Minteiro Suits. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Elinye lalawa magqwetha umnumzana Prince Butche Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umthethwandaba kusasa uza kwethula isinqumo sokuthi bayakhululwa na abemthwakazi laba ngemali yesibambiso ibail kumbe hatshi.
Asisayenzanga ibail application namhlanje ngesizathu sokuthi izivotshwa bezingakahlolwa ngabodokotela njengokucela kwethu last week beqalisa uku-appear e-court. Last week sasicelile ukuthi bahambe bayehlolwa njengoba babelimele abanye bangikhona. Ngokuswelakala kwenhlanhla-ke abanye kade belokhu bengakahlolwa lalamhlanje. So sasesicela-ke njalo ukuthi babiselwe kwenzela ukuthi bayehlolwa ngakayenzi isicelo sona leso. Kusekuthinini njengoba satsho ukuthi kuthiwa balimele kuvele kumele hlolwe. So nxa inkundla yayisinqumile ukuthi bayehlolwa kumele vele bahlolwa njengokucela kwethu njalo njengokunquma kukamanje ekuqaleni.
Osokusele kathesi kuyini esingathi selikulindele njalo kuyini elikukhangelela ukuthi kwenzakale kusasa?
Sikhangelela ukuthi kusasa sikhangelela ukuthi babuye sebehloliwe le ncwadi eziveza ukuthi balimele okungakanani ikho sikukhangelela. Ye sesizacela-ke.
Bebekhanya bephilile kumbe lokho besithi balezinyalo?
Bathi balezinyalo. Abanye abanye izilonda zivele ziyakhanya zisegcekeni.
Kahle kahle icala abaletheswayo yiliphi?
Angikwazi ukuthi ngingalifaka njani ngesiNdebele kodwa ngesikhiwa kuthiwa yi-public violence.
Kodwa bayalivuma leli cala?
Ngokuzwa kwethu kathesi abalivumi kodwa anti amapholisa asayenza ama-investigations abakagqedi. So ukuthi kuzaqhubeka njani nxa sesiye ekuthoniseni kwecala kuba ngcono lokuthi sikuthiyele phambili ayikhona kathesi.
Umnumzana Prince Butche Dube ligqwetha elimela amalunga emthwakazi Republic Party. Kusenjalo ibandla leli lithi amapolisa alilovele incwadi ephika ukuthi ahlukumeza amalunga alo kwesinye isehlakalo esedluleyo lapho okwabulawa amafastela amakhombi ngomnyaka odluleyo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle sithanda ukulinqosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni sigxile kakhulu kudaba lokuthi igcikwane leli liphazamise kangakanani impilo zabatsha ikakhulu abesifazana. Zulukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inkampani elungisa imithi eModerna yethule umbiko othi uhlelo lokulungiswa komuthi wejekiseni lokuvikela abantwana abaleminyaka iphansi kwelishumi lambili 12 years emkhuhlaneni weCovid-19 usekusibanga isiphezulu. Lo muthi ubikwa usalingwa ebantwaneni abangaba zinkulungwane eziyisithupha 6,000 abakwele Melika lakwele Canada. abamphathi ntambo bezomvikela lokudlelana kwelemelika lamanye amazwe omhlaba abasekwethekeleleni kwele Japan babe nomhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Yoshihide Suga esigodlweni iTokyo ngemva kokuhlangana labanye babo balelo lizwe lolu luhambo lwakuqala lwamalunga edale lekhabhinethi likahulumende kamongameli Joe Biden ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso ngozibandlela lwenyaka. Umkhokeli webandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu kwele Uganda, uBobi Wine, ubotshiwe izolo ngesikhathi ephatheke ekutshengiseleni okwenzakale esikolweni salelo lizwe. Uwine ubikwa elobe ekhuthaza uZulu wase-Uganda kubana aphume ngokuningi atshengisele ngokuthula esola umbuso kamongameli Yoweri Museveni. Umongameli Julius Maada Bio wele Sierra Leone ube ngumuntu wakuqala elizweni lelo ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus. Ekusungulweni kohlelo lokuhlaba uZulu walelo lizwe ijekiseni leyo.
Ikomiti yePhalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende isungule uphenyo lolu izolo ngokubuzisisa umqondisi wezesa umnumzana Sydney Gata ukuthi amankampani womabili aphiwa njani umsebenzi lokuthi kahle kahle kuyini okwenza ehluleka ukuqhuba lomsebenzi lanxa nje ahla ulwa. Inkampani yeSakunda iyona ekhokhelwa ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Chitagwirei yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi samagetsi esasikhangelelwe ukusebenza ngedizili elema. Kodwa isimanga ikuthi lumsebenzi wawuqale waphiwa enye inkampani yaseMelika yasiwuhluthunelwa waphiwa iSakunda lanxa nje yayingazange iwudinge. I-Intratec yona ekhokhelwa ngumnumzana Wicknell Chivayo yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi sesola eGwanda kodwa akulalutho osoluphumile lanxa layo yahlawulwa izigidi zemali nguhulumende. Umkhokheli wezesa wehluleke ukuphendula imibuzo yePhalamende izolo esithi kalazo impendulo ngamankampani womabili. Lokhu kwenze lelidale lathi ayedinga impendulo aphenduke ngomvulo. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi uphenyo lolu lubalulekile kakhulu ngoba uZulu kumele azi ukuthi imali yakhe isetshenziswa njani.
Esingathi accountability transparency yinto eqakathekileyo lapho kule mali khona ngoba singekele ukucubungula, singekele ukukhangela, singekele ufaka ilihlo lokhozi lapho kule mali. Siyakwazi ukuthi imali empande yesona, omunye uzofuna ukunotha ngayo, omunye uzofuna ukunothisa umndeni wayo, omunye uzonothisa ipati yakhe, omunye uzonothisa abangani bakhe.
Ilanxa kunjalo uShoko uthi uphenyo lolu lungaba lwaphuza ngoba kudala amankampani womabili abhatalwa.
Okwehlisa umoya ngokucubungula osokwenzakala kathesi kubana kunye labantu abakwenzayo abasekho, okwenza sizibuze ukuthi sizatholani ngakho. Okuqakathekileyo ukubana nxa amathenda lawo awadwa kuparabhulishwa njengoba kukhulunywa kwapha ku-advertiswa, ikomiti le yepalamente kufuze ibe proactive ihle iqalise ukucubungula, njalo icubungule kwenzela ukuthi laba imali sibhadalwa ikakhulu ibambe imali ingabhadalwa yonke.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube laye uthi ngempela udaba lolu kumele luphenywe ichaywe sobala imisebenzi yenkohlakalo nxa ikhona.
Kuyinto enhle ukubona besukuma bephalamende besithi bayadingisisa ukuba inkohlakalo ngabe ingaphi kuzesa, ngokuba iphalamende yethu idiniwe, iphalamende yethu ikhulelwa yizano singakho ukuthi abanenge ephalamende bayizano. Izano yiyo eyande ukwebela abantu, yiyo umbuso odiliza ilizwe, ilizwe linje nje ngenxa yezano. Ngakho-ke ukusukuma kwabo akuthembisi ukuthi kungaba lenguquko engazalwa khona lapho, kodwa khona kuhle khona lokho okuzaphuma yikho khona lokho nxa ngabe kungalandelelwa.
Enye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi lanxa kuyinto enhle enziwa iparlamente leli dale lilakho ukwehluleka ukuzithola impendulo.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi iparlamente izuze impendulo eneleyo kuvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iparlamente ngeke yathola impendulo efunakalayo.
Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Gata ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezithe zaphindela ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi emazweni afana leSouth Africa zithi impilo iyayisiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kanye lokuvalwa kwamankampani okwengezelelwe kumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Kubika ubatabile masuku.
Iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamabhizimusi emazweni wonke womhlaba ngeziqondiso ezahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization bemanyane labo hulumende eze-COVID-19 lockdown. Ngenxa yalokho zithese ziyekethiswa iziqondiso zama-lockdown emazweni lawo, amanye amakampani ahle ehluleka ukuthi abuyele asebenze ngendlela eyayivamile ngoba umumo womnotho welizwe emazweni omhlaba usuwonakele. Omunye wabasakhulayo ophindele ekhaya evela eSouth Africa, umnumzana Mkhokheli Ndlovu, uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Hayi, impilo yangkhona inzima. Sesizamile ngasegoli ngalo sesixothiwe imisebenzi ngenxa ye-COVID le. Manje sesibuya sikuthi sizozama langapha ekhaya. Manje hayi, ngapha kukhanya kuwesi man. Angapha kuwesi phela hayi. Impilo yangkhona inzima kakhulu ngoba uyaswela yona imali yesinkwa nje ukuthi abantwana bedle. Hayi, impilo yangkhona inzima.
Unkosikazi Sanele Nyathi laye ophenduke ngemva kokuphelelwa ngumsebenzi eSouth Africa uthi akasakwazi ukuthi azame cebo bani.
Ukuphenduka kwami ngemva kokuphelelwa ngumsebenzi eGoli bengibona engani izingizathola amathuba angcono lapha, kodwa yonke into isuka ibe nzima. Abantwana bakhangele mina, kodwa kathesi ukuthi ngizaqonda ngapi kunzima. Imisebenzi kayitholakali, ukuthengisa lakho kunzima ngoba sesibaningi, inzuzo isinlutshwane and akula ndlela eyinye esingathola ngayo usizo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Dumisani Nkomo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust laye ukhala ngesimo somnotho welizwe.
Umkhonomi weZimbabwe awanelisi ukuthi uthwale njalo umthwalo omunye wabantu abangasebenziyo ngoba vele sokulabantu abaningi kakhulu abangazake basebenze. Kulabantu abaningi njalo asebayekela umsebenzi ngenxa yokuthi ama-industries yawavalwa. So kuzaba nzima kakhulu ukubana umkhonomi waseZimbabwe ube lo mthwalo njalo omunye wabantu abangasebenziyo. Mbona hayi, kuzasehlula lokhu sokudinga ukubana kube le investment, kube le production. Lokhu nxa kungekho kuzaba nzima njalo ukubana kube lo mthwalo wabantu abangasebenziyo. Singathi bangangena kwi-informal sector, kodwa vele iningi yabantu eZimbabwe kwi-informal sector.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende kumele aphumele nhlelo ezilakho ukuphathisa uZulu.
I-COVID-19 ilethe uhlupho oluningi kakhulu, yokuletha ukulahlekwa kwemisebenzi, ukuvalwa kwamafektari. Ngakho ke uhulumende kuyadingeka ukuthi aguqule indlela kade esebenza ngayo, ancedise abantu ukuthi bakwazi ukuphila, ancedise amankampani amancane, ancedise amankampani amakhulu angakwazi ukuzimela ukuze avikele imisebenzi le abantu akade beyenza kulezo company zingakalinyazwa yi-COVID-19. Lalabo abalahlekelwe i-income kumbe inzuzo kumele uhulumende abancedise, laba abahluphekile indlela thile uhulumende kumele abancedise, ogogo abantu abadala abagulayo. Ngakho ke ezobunotho i-budget kumele iqondiswe ekuncediseni abantu ukuze bakwazi ukuphila.
Imizamo yokuxhumana logatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lomphathi ntambo wamabhizimusi amancane yehlule ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Kodwa nyakenye unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathi ntambo wogatsha lwezamabhizimusi amancane wayeyazise iStudio 7 ukuthi abaphila ngokuthengisa bazaphathiswa nguhulumende. Abanye abaphila ngokuthengisa bathola okuyingcosana kwemali lezo ezazithenjisiwe, kodwa iningi alilutholanga lolo ncedo. Isimo somnotho welizwe kanye le-COVID-19 sichiye abantu abaningi bephelelwe yimisebenzi bengesenelisi khona ukuthi baziphandele njalo imisebenzi ingatholakali. Iningi labantu lithi kusazoba lobunzima obukhulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi leli okugoqela laseSouth Africa lapho iningi elikade lisilela khona. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Imuli kamuyi obe ngumlingisi odumileyo kufilimu yeStudio 263 uAnnie Nira obe saziwa ngokuthi nguVimpayi ithi izamelela impumela yocwaningo lokuthi ubulawe yini ingakathwali isidumbu sakhe sisiya eZimbabwe lapho esizancwatshelwa khona. Kubika uThuso Khumalo.
Isikhulume lisemuli yakonira umnumzana Simon Nyarugwe utshele Studio 7 ukuthi okwamanje basalindele impumela enhlolisiso eveza ukuthi umuyi ubulewe yini i-postmortem, ukuthi amalungiselelo omngcwabo lezinye zonke inhlelo kweyame kuleyo mpumela.
Takamirira ama-results e-autopsy postmortem kuthi yitwe.
Singavele sithole impumela yembangela yokufa kwakhe, sizothwala isidumbu sakhe sesiye ekhaya eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona.
Then tinengeta kuzwa ukuthi sizozwakamela se.
Kucatshangelwa ukuthi uEnu ugongodwe ngamasela elokushini leBedford View eJohannesburg, kodwa akakwabile imbiko ecacayo ngokuthi konke lokho kwenzakale njani. Umlingisi weZimbabwe uMthusi Bashimane odume ngelithi Madlela uthi njengabalingisi badane kakhulu ngolahlekelwa ngomunye wabasungula ezokulingisa eZimbabwe esasemncane kakhulu.
Siyabona ukuthi sizwe sisenhlungwini, kusho ukuthi udlala iqhaza elikhulu kakhulu. Imisebenzi yomuntu ivela kakhulu mayiselele. Kubuhlungu ukuthi uhambe sesemncane kakhulu, kodwa sikhala kakhulu nefamily yakubo sithi ngabaduduzeka nkosi yami. Ngoba kubuhlungu kakhulu kulahlekelwa ngumntwana. Abaduduzeke nesizwe sonke siduduzeke, isizwe seZimbabwe. Aphumule udadewethu, aphumule uAnnie.
UAnnie wazitholela udumo ngesikhathi engumlingisi emdlalweni kamabona kude osaziwa ngokuthi nguStudio 263 ngeminyaka yabo 2000. Ekusukeni eZimbabwe uAnnie waqhubekela phambili elonda ithalenta lakhe waphatheka emdlalweni yabo mabona kude lapha eSouth Africa. Uphinde waduma njalo ngo-2017 ngesikhathi ebhalela ugatsha lwezokuthekela eZimbabwe ukuthi lungavumeli umgidi owaziwayo la eSouth Africa uzodwa wabantu ukuthi ayephatheka emkhosini weHarare International Carnival. Lakanye uhulumende wacina emalele uzodwa ukuzogida kulo mkhosi. EZimbabwe imuli kamuyi ibuthene eManyame Park, kanti ke lapha eGoli ibuthene eBedford View lapho abehlala khona labafowabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuzibheda ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 athengwe nguhulumende kwele China kanye laphiwe iZimbabwe nguhulumende walelo lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.